kuyasethusa sibili ukuthi indlela yini esingayisebenzisa nxa sithi siqeda udubo esihlangane lalo. Ngokubona kwethu zikhona indlela ezisetshenziswayo nxa kuyikuthi abantu kabavumelani ngendaba zokusebenzelana. Ngesilungu abakubiza bethi i-dispute resolution system. Ukuthi nje uhulumende asetshenziswe ngabemali ngendlela enjalo kuyasethusa. Lezi zisebenzi ziyabhadala i-tax ukuthi la mapolisa athole iholo. Amapolisa ukuze asebenze isandla esinjalo, hayi kuyasethusa ngokuthi ngokubona kwethu kade kungafanelanga kube njalo, ngenxa yokuswelakala kwe-training eyamapolisa ukuthi indaba lezi zingabanjwa ngayiphi indlela. Njalo nje indaba zekusebenzelana asizondaba ezidinga amapolisa ukuthi abuye phethe imbhobho.
Amapolisa moyo athi ebezivikela ngoba abantu laba bebehlomile njalo bewahlasela. Uthini ngalokho?
Besingakaze sithole iqiniso kulokho akukhulunywayo nxa kuyikuthi lazo izisebenzi bezihlasela amapolisa zithwele imbhobho. Hayi, ayisikho esikukhangelele kuma-members ethu ukuthi behlasele amapolisa ayiyo agcina ukuthula ngembhobho. Besingakaze sikuthole kuliqiniso khonoku ukuthi kade behlasela amapolisa ngembhobho, kodwa nxa kuyikho hayi akukahle khonoku. Ngingatsho ekuqaleni ngathi indaba lezi asizondaba zokuthi abantu bangalisana. Kule ndlela esiceda ngazo nxa abantu bephambanisana ngeholo emazweni wonke jikelele e-Southern Africa, nxa sikhangela nje ama-Labor Act ankhona ayatsho ukuthi nxa abantu bengavumelani abasebenzelanayo, abaqhatshi labaqhatshwayo, kuyenziwani ukuze baqede lolu duku.